VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 20 Mpandula 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ngani mina izingoma ezingathathelwa ngumpresident omgabe sezindluthwane kodwa ngibona ngani uzaphinda yena lesi ijaleyo ukuthi uzabe zama ukuthethisana lamazwe afana le-America labo-Britain esithi bona benza ukuthi kungabi lokuthula kweZimbabwe njalo mhlawumbe yakhale ngama-sanctions.
Abaningi bathi bakhangelele umongameli Robert Mugabe ukuthi uzethula amazwi bani lapho esethula umbiko wakhe emhlanganweni we-United Nations.
Ngethemba ukuthi hayi abakuxotsheleyo ayithiyo corruption lebhobho ukuthi baxotshele nje ukuhlukuluza nxa ukuthi bayahlukuluzwa njengebandla sizathatha ipasikuwerisemkhandisini emakhoti ukuthi sezicubungule ukuthi ubahlukuluza ngalini.
Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere usemise umsebenzi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda lamakhansila amahlanu. Umongameli Barack Obama wele Melika wethule umbiko wakhe wokugcina engumongameli emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba njengoba lo ngumnyaka wokugcina umbuso wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe kwethula umbiko wakhe emhlanganweni wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly kusasa ngesikhathi ezinye izizalwane zeZimbabwe zisithi akuqakathekanga aza kukhuluma. Umgabe njengenhlala yenza ukhangelelwe ukuthuka inkokheli yamazwe athuthukileyo avame ukuwathethisela ukuhuquluza umnotho wezwekazi le-Afrika njalo achothoze umbuso ocuku onjengowakhe. Umgabe wayejayele ukuthatha isikhathi eside sethula umbiko wakhe kukhanya lezinsuku amazwi sesiba malutshwana ngenxa yokukhula. Inkokheli yamanye amazwe ekhuluma emhlanganweni lo lamuhla igoqela umongameli Edgar Chagwa Lungu weZambia osanda kukhethwa nguZulu loba kulabanye abakhononayo, umongameli Jacob Zuma okwele South Africa, umongameli Arthur Peter Mutharika weMalawi labanye abafika amajume amathathu lantathu. Umongameli Barack Obama wele Melika wethule umbiko wakhe lamuhla emhlanganweni lo lapho athe kumele kuphele okwenziwa ngabanothileyo abafihla imali kwamanye amazwe uZulu esidla ingqweqwe zomlomo.
Often those who benefit most from globalization have used their political power to further undermine the position of workers. In developing countries, labor organizations have often been suppressed, and the growth of the middle class has been held back by corruption and underinvestment.
Labo abathola abakufunayo kwezomnotho emhlabeni jikelele bajayele ukusebenzisa amandla abo kwezombusazwe ngokuqhubeka bencindezela izisebenzi. Emazweni athuthukayo izisebenzi ziyancindezelwa okumangalisayo. Okunye okwenza izisebenzi eziningi zingathuthuki yikufumbathisana lokungavezeli imali uZulu.
Meanwhile, global capital is too often unaccountable. Nearly $8 trillion stashed away in tax havens and a shadow banking system that grows beyond the reach of effective oversight will never be stable.
Kusenjalo banengi abafihla imali yabo endaweni ezingaqedakaliyo okwenza ukuthi badle bodwa bachiye uZulu esidla ingqoqo zomlomo. Kule mali efika ku $8 trillion efakwa emabhanga angaqedakaliyo emhlabeni wonke jikelele. Akuphileki kahle emhlabeni lapho okulabantu abayisilinganiso sokunye ekhulwini 1% ababambe umnotho abantu makhaza bona bethwele nzima.
And in the same way, we need models of governance that are inclusive and accountable to ordinary people. I recognize not every country in this hall is going to follow the same model of governance. I do not think that America can or should impose our system of government on other countries.
Kumele njalo sibe labo hulumende ababuswa ngabantu. Ngiyawazi ukuthi ohulumende abalapha bangeke benza okufanayo njalo elemelika lingeke litsho ukuthi kumele benzeni.
But there appears to be a growing contest between authoritarianism and liberalism right now. And I want everybody to understand, I am not neutral in that contest. I believe in a liberal political order, an order built not just through elections and representative government, but also through respect for human rights and civil society.
Kukhanya kathesi kulokulwisana phakathi kokubusa kukaZulu lokubuswa yilabo abaphethe intambo. Mina ngibona engani kumele ohulumende bebuswe ngabantu njalo bahloniphe ilungelo likaZulu.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Barack Obama wele Melika ekhuluma emhlanganweni weUnited Nations General Assembly lamhlanje. Umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe ofundisa ecollegeini leHuddersfield University eleBhilitane utshele uGibbs Dube uStudio 7 ukuthi ukhangelele ukuthi uMgabe uzathuka inkokheli yamazwe athuthukileyo emhlanganweni lo.
Ngibona engani mina izingoma ezingathathelwa nguPresident Mgabe sezinlutshwane, kodwa ngibona engani uzaphinda yena le esiyijayeleyo ukuthi uzabe zama ukuthethisana lamazwe afana leAmerica laboBritain esithi bona benza ukuthi kungabi lokuthula kweZimbabwe, njalo mhlawumbe akhale ngama-sanction njengoba sibona ukuthi uminister uMoyo uthi yena uzama ukwenza ukudingisisa ukuthi ama-sanction angabe esenza ukuthi izinto zibe njani, zibe nzima kanjani kweZimbabwe. Ngibona engani uza gijimisa lunaloluhlangothi lwendaba, kodwa ludaba osoludinwe kakhulu ngoba kusegcekela ukuthi abantu beZimbabwe iningi lalabo basemadorobheni ngabasazwanani lobukhokheli bukapresident kwele Zimbabwe.
Kodwa-ke ukuthethisa kwakhe khonokho ajalo ukukwenza kambe kwenza mehluko bani nxa sikhangele ubudlelwano beZimbabwe leMelika lamanye amazwe?
Ngibona engani mina amanye amazwe vele akasamlaleli uPresident Mgabe ukuthi uthini, sebemkhangela njengomuntu ovele ozakwenza njalo, sebemelele nje ukuthi mhlawumbe kwelinako kuzaba nomuntu ozakhokhela ilizwe ongaziphathi ngaleyo ndlela, osiphatha ngendlela etshiyeneyo. Kodwa ngibona engani kuyinto abangasela ndaba layo, abasalaleli, sebephongumana nje bakhangela icele nje bathi angathini njengoba enguye nje bayamyeyisa nje.
Ye, mase sikhangela-ke umhlangano lo omkhulu weUnited Nations General Assembly singathi unceda ngani nxa sikhangele iZimbabwe?
Kwele Zimbabwe angibona ukuthi kungaba khona okukhulu engakunceda ngaphandle kokuthi nxa kungaba lokukhuluma, kungaba la mathuba ukuthi abantu bakhulume ngokwenzakalayo, abantu bejengisela becela ukuthi kuntshintshwe uhulumende. Ngaphandle kwalokho ukuthi kube nokukhangelwa kokwenzakalayo kwele Zimbabwe, angiboni ukuthi kukhona okukhulu okungenziwa i-General Assembly. Yona vele yayingalungiselanga khonokho, yayilungisela ukuthi kube lithuba lokuthi amazwe ahlangane akhe ukubambana ngendaba zokuthuthuka lezamalungelo abantu njalo njalo, kodwa ngendlela yokuthi uvela kula uzwana lokukhulu kakhulu kwi-assembly, bona nikwenza kube nzima ukuthi ikhangeleke njengendawo kungatholakala khona ububelo kwezezilapho.
Pho-ke ubona zani-ke uMongameli Mgabe uzaphathelani abantu beZimbabwe?
Akalanto ozayiphathela, uzazitholela ithuba lakhe lokuthi aphindaphinde amazwe akhansuku zonke.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe obexoxa leStudio 7 ecingweni eseBhilitane. UGibbs Dube uphinde waxoxa lo mnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma kudalela lephalamende ekubandla leZANU-PF. Ake sizwe ukuthi uthini ngokuzwa kwethulwa nguMongameli Mgabe.
Umongameli wethu into adume ngayo yokuthi uyamelela amazwe aweAfrika, amazwe akuthird world nxa sikufaka ngesiNgisi. So ngibona ngamta uzabe ebambe khonapho ukubana kusetshenzwa njani, kwenziwa njani, kuhamba njani, ukwenzela ukuthi bona amazwe lawa abanjeabomelika laboBrithani lamanye basibambe kuhle, basibambe njengokuthi lathi singabantu njengabo.
Ye, kodwa bakhona bathi ajale ukukhuluma khonokho kungani kakuncedi iZimbabwe, wena ukubona njani?
Umongameli into ayikhulumayo yinto eloncedo kakhulu ngoba ukhuluma ngezinto eziqambeke kakhulu ezisihlukuluzayo ngapha. Into ezifana layo abazalezi zokuthi yona imelika isifake kuma-sanction ukuthi sifakelani udungushwele athethi ngikhuluma nje umnyaka lowo bafake amakampani ethu alungisa ama-fertilizer kumasansi ukuthi bakwenzekanokhonoko dukuswele ngako-ke mna mbonanto yinto eqathekileyo kakhulu ukuthi bakuthethe kuma bakuthethanga ngokunye kodwa okuqathileyo ukuthi kumele akukhulume njalo uyabe kukhulumile
ye kodwa bakhona sibele abaningi abathi ababoni ukuthi angaze kukhulume khonokho kungabe kunceda izimbabwe wena ungakubeka uthini khonapho
ungakhulumi yiso isono esinkulu kakhulu kodwa ukukhuluma yiko oqalileyo ukwenzela mhlawumbe omunye umuntu umzwane kedwa-ke uzambamba agcine eguquyile wenza into epheleleyo ngakho-ke ukukhuluma kumele ahlale ekhuluma ukuthi bazayenzani sokungokunye njalo futhi nxa sokunjalo ekhulumile ilizwe lonke ngathi amazwe wonke umhlaba wonke uzabona ukubana kanti nxa kukhulunya into enje kanti labo abantu abakhulunywa ngento yonaleyo bona benzani ngakho
lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lezanu PF emela iphelandaba Mpophoma edalela ephalamende ube khuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekonale kobulawayo. Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere usemise umsebenzi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda lamakhansila amahlanu bonke bengabe bandla le-MDCT ebethesa icala lokungethembeki. Ukasukuwere yena ngokwakhe laye wetheswa icala lokungethembeki kulandela ukuthengisa izitanda zokwakha okuthiwa zathengiselwa abantu abambalwa okungekho emthethweni ababalisa umfundisi Walter Magaya. Abanye abamiswe umsebenzi awukhansila bakobulawayo babalisa umnumzana Charles Moyo, mzana Dube, Ruben Mathengu lo James Sithole. Embikweni awuthumele ikhansili yakobulawayo kasukuwere uthi amakhansila la asebuthelele izitanda kulokuthi enze umsebenzi wokuphathisa uZulu. Ukasukuwere ubikwa wathumela iqula ukuthi lihlolisise kungethembeki edolobheni lakobulawayo kudaba lwezitanda. Kwatholakala ukuthi uBanda waye lomhlabathi e-Ascot Racecourse lapho ayakha khona izindlu zama-townhouse. UBanda ubikwa watshela leli qula ukuthi wathenga lumhlabathi okusemthethweni. Lamuhla uBanda uthe kafuni ukukhuluma le-Studio 7 ngalolu daba ngoba esithi lugcwele ezombusazwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo utshele i-Studio 7 ukuthi ukasukuwere kamelanga abe nguye omisa abantu umsebenzi ngokungethembeki ngoba izandla zakhe zingcolile.
Njengebandla le-MDCT na into okuthiwa yi-corruption asingazinyuzwa. Wonke umuntu osebandleni lethu uyakwazi khonokho. So nxa kuwukuthi bekuludaba lokuthi kule-corruption, ngilethemba ukuthi ibandla izathatha amanyathelo okumele bawathathe ukwenza ukuthi livikele udaba lwe-corruption ngoba sonke siyazi ukuthi udaba lolu selubulele ilizwe and njalo abantu abaningi bayayekelwa besona besenza leyo-corruption. So ngethemba ukuthi hhayi abakuxotshelweyo ayisiyo-corruption, lezobho ukuthi baxotshele nje ngokuhlukuluza. Nxa ukuthi bayahlukuluzwa njengebandla, sizathatha ukwasikuwere semhambise emakhoti ukuthi siyecubungule ukuthi ubahlukuluza ngalithi.
Siyabona ukubana yena umphathintambo ukasukuwere ungani laye azimhambeli kahle lapha. Lingathini lina nxa selibone sethatha inyathelo elini?
Thina laye uza kukhansili yakobulawayo kulezandla ezingcolileyo ngoba vele yena ngomunye wabahuquluzi abantshontshela izalwane zaseZimbabwe behlala beyintshontsha njalo kababotshwa. So sinethemba ukuthi laye ukasukuwere kumele ukuthi abotshwe abotshelweleyo corruption.
Lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Amalunga ebandla le-MDCT umnumzana Fani Munengami oweGlenview lonkosikazi Ronia Bunjira labanye abalitshumi lasikhombisa baphiwe imvumo yokuhlawula imali yesibambiso sebail emthethwandaba kamantshi eMbare. ababotshwe betshengisela emkhosini wobuqoqwe ngamabandla akumanyano we-National Electoral Reform Agenda kumbe inera ngomgqibelo owedluleyo. Umantshi, umnumzana Stan Mambanje owembare, unqume ukuba abantu laba bahlawule amakhulu amane amadola i-$400 ngamunye ukuze bathoniswe amacala abo besuka emakhaya abo kodwa beziveza kanye ngeviki emapholiseni baze bamiswe phambi komthethwandaba. Abantu laba betheswa umlando wokubangela udlakela ngokuphatheka ekutshengiseleni obekuqoqwe ngamabandla ezombusazwe aphikisayo awomanyano wenera befuna kube lenguquko emthethweni elawula ukhetho. Kunjalo nje ugatsha olubona ngezemithetho luthi kulicala ukuthengisa iflag yeZimbabwe kumbe ukuthengisa yiloba yini okulomfanekiso wayo nxa umuntu engelamvumo. Embikweni eliwethule lamhlanje lolugatsha luqwayise uZulu ukuthi imithetho ephathelane lokusebenza kweflag iyakwala ukuthi ithengiswe. Lwengeze lwathi abalenjongo yokuthengisa kumele baqale bacele imvumo kumphathintambo wezemithetho. Isigwebo sokuphula umthetho lo yikuhlala ejele kwenyanga eziyisithupha kumbe ukuhlawuliswa imali engena kumakhulu amabili amadola. Abalwela amalungelo oluntu bathi lapha uhulumende sezama ukulwisana lemikhankaso ephikisana lombuso weZANU-PF esebenzisa iflag efana le hashtag this flag.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Isikhulumeli somanyano wetajamu kasesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi yena okhululwe ngomthethwandaba ngeviki edluleyo ngemva kokuhlala esitokisini okwesikhathi eside ubotshwe njalo lamhlanje kodwa waphinda wakhululwa engetheswanga cala. UMkhwananzi ubesetheswa icala lokutshayela imota ekhuluma kumakhalekhukhwini wakhe. UMkhwananzi ngomunye wabasakhulayo abahlezi betshengisela kulezi nsuku besola umbuso weZANU-PF njalo besithi uMongameli Mgabe sekumele asuke embusweni. Kungelani lokubotshwa kwakhe uMkhwananzi uthi uzaqhubeka etshengisela engelakwesaba. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Mkhwananzi walandisa okwenzakeleyo lamhlanje.
Wabotshwa kumaviki edluleyo wahlala esitokisini okwesikhathi eside bekunjani? Akukwephulanga umoya yini?
Loke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli somkhankaso wetajamuka sesijikile obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Good live talk, good hello, Loba Sakula, the connection lamb classic program, or good two years, or Waban to Makaza, Mabe Jengsela, Bekona, Mogutula, Elizweni, listening at Nakoloku, to Melani text message, number is 001-202-465-0318. Ngesingene kundaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abalingisi kumabhayisikopo abalodumo umfazi lendoda uAngelina Jolie loBrad Pitt babikwa sebehlukene ngemva kokuchata ngomnyaka ka-2014 umumo uqhubeka ungamandla ungamanga kuhle esigodlweni seDemocratic Republic of Congo iKinshasa ngemva kodlakela oluqhamuke kudibaneni kwabebutho labantu makhaza betshengisela besola uhulumende besithi umongameli Joseph Kabila kasuke. Abaphila ngokuthengisa isidaladeni kobulawayo lapho okwathiwa kuzakhiwa izitolo imall egodini kobulawayo sebebuyele kulandela imbiko ethi ukwakha sekumisiwe njalo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi utshele Studio 7 ukuthi ukwakhiwa kwemall le akusaziwa ukuthi kuzaqala nini.
Njengezakhamizi lapha kobulawayo kukhanya ngathi abantu sebehlanganise kamakhanda ngendaba yemuva ngoba ngale muva bekuthengisa ukuthi hhayi ngojanuwari kuzaqalisa kutyintshe kuthiwe ngofebruwari kuzaqalisa khathesi akusela mntu okhuluma langa wobuthule so uzananzela ukuthi sikhuluma kade khathesi abantu abasakwazi ukukwenzakalako kodwa ungakhumbula ngale mva kwakugcina ungathi laphana kuthiwa uhulumente usengenele kuthi yena hey izinto zethendwa ngoba zihamba kuthi kufanele ziritendwe kwasala ungathi kule confusion enjalo. So ke akukhondakala kuyikho yiloko uhlupho sikhona ngomolo kathi sakula umuntu ongakuphendula silokucaca ukuthi landizele ngemolo kwenzakalani.
Kunjani khona lapho imeli yakhiwe khona njengoba sisazi ukuthi kwasuswa abantu ababesebenzela khomphana?
Hayi, ikhuluma kanye kathi abantu babhizi bazithengisela khona phana. Abantu babe ngathi basuswe but abantu ungakhani kathi singazifika phana egodini kugcwele abantu bazithengisela. Akusathengisa i-agency leyani yayikhona so asakwazi ukuthi kumbe lokho kukhomba ukuthi udaba lokwakhiwa solwehlule kumbe solumisiwe yikho kungani nje abantu kuyasikhathaza ukuthi kanisele kwenzakalani and akuhlampe ndizecacayo esiyitholayo lobanga akukhansil la njengama-councillors lawa abacaci ukani ndaba yemoli ihamba kanjani.
Sike sabona ebulenjini lapha be-intanethi kukhulunywa kuthiwa khona kungani sekumisiwe njalo ukwakhiwa kuyaqala ngenyanga kaNovemba. Kungakuliqiniso yini imbiko leyi kumbe vele sokuyikukhuluma nje kwabantu?
Nanzelela kakhulu ebulenjini lapha esi-social media kulezi ezingezikhulunywayo ezinye ziyabe zingelaso ebambekayo so yilithi ubola khona thina siyasikhala ukuthi nxa kuthi le information iqinisekile besikhala lingawo ukhansil uyaphuma egcekeni babikele izakhamizi ukuthi hhayi imoli yenza qalisa kanje basitele ukuthi leyani iproblem babelayo lohulumende wayesithi yena uhulumende ungathi ufuna ukumisa bathi ukuthi hhayi uhulumende lo wayefuna ukumisa sokuphela into seziqhubela phambili so kathesi onke umuntu sibonge ukuthi sikhangele sibone kwenzakalani. Akula mntu leqiniso lakho ukuthi kuhamba uNovemba phela uNovemba ngasikhuluma ngawo kuseseduze kodwa nxa kuleyo kungaqali kungaqasi ukutyengisa ukuthi kwenzakalani laphana egodini kumbe kumolo kusuka abantu sibesingasabi leqiniso lakho ukuthi kuhambe kuliqiniso yini ngoba ungakhumbula kuhle I think amahlandla ayedlula 4-5 khathi sithiwa kuyaqaliswa kwehlule kuyaqaliswa kwehlule abantu abasela qiniso lembiko yonke leyo elethwayo abantu sebethi sizabona nxa sokuqalisa
khona bekuthembisa na ukubana kungaqala ukwakhiwa njalo iphele limall kungaba lobubelo ikakhulu kwezamabhizimusi akobulawayo.
Leyo liqiniso elikhulu yikho thina satsho njengezakhamizi sacaca ukuthi lanxa kuthiwa kulokunye ongahambanga kuhle uhulumende afanele sifuna ukuthi sase sinayo uhulumende kayekele iproject liqhubekele phambili nxa kuyikuthi ukukhona owagangayo kuli project abadilela kubotsho leyo muntu waganga kodwa iproject iqhubele phambili ngoba iproject ingaqhubela phambili khonaphana nxa kusasikhiwa siyananzela ukuthi kathesi kuzavuleka imisebenzi eminingi abantu bahambe bayisebenze ngazo kuphelele futhi kwakhiwa sokulama-shops kuzavuleka imisebenzi abantu baqhatshwe baqhubeke siya phambili phezu kwalokho futhi kuzangezelela uhlonzi esingathi yivali kusithi ngoba iproject yana yiproject enkulu enhle engenza labantu abafika ubana bazoyinvesta baphandle kwamazwe babuye siyathatha iproject leya so kithi kuqakathekile kakhulu leyani iproject ingami iqhubeke siya phambili izavula imisebenzi ikhulisa status sedorobho iyenzela abantu abangaphandle babuye kubantu bazoyinvesta ngoba iyiprojekthi ekhangayo umhlaba wonke. So kuqakatheke leyo projekthi ibe khona kwakhiwe abantu babhenefithe labantu.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo Bulawayo Residents Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Akesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ugaja olubona ngemisebenzi yokuthiwa kwenhlanzi lokuphathelane lempilo yemanzini kwele Indonesia lumanyene lohlangothi lukahulumende weMelika oluphathisa amazwe omhlaba kwezentuthuko olwe-US Agency for International Development, USAID. Ekusunguleni iqembu lengcwethi elizafundisa abakwele Indonesia ubungcitshi bokuba ngabaqondisi emsebenzini lo emadolobheni asekhunjini lolwandle aweManadu. Lokhu kulandela ukuloba kwele Indonesia isivumelwano se-2009 Agreement on Port State Measures sokuvikela lokulwiswa kwemisebenzi yokuthiya inhlanzi okungekho emthethweni lokuthengiswa kwazo kwamanye amazwe. Kulamazwe angamashumi amathathu lanye, 31 agoqela ele Indonesia, lawe European Union aloba lesi sivumelwano ngenyanga kaNhlangula 5, 2016. Nyakenye inhlolisiso enziwe ngabe MMAF iveze ukuba ele Indonesia lilahlekelwa ngamabhiliyoni angamashumi amabili amadola, $20 billion ngomnyaka, ngenxa yemisebenzi yokuthiwa kwenhlanzi okungekho emthethweni lokuthengiswa kwazo kwamanye amazwe. Iziqondiso zokulawula imisebenzi yemadolobheni asekhunjini yolwandle avumela ukusetshwa kwemikhumbi enakanelwa ukubana ingabe isetshenziswa ngabathiya inhlanzi lokunye okungekho emthethweni. Ngakho-ke imfundiso ezatholiswa abakwele Indonesia igoqela izifundo zasemaklasini kuzoba lezinye ezenzelwa emsebenzini. Ngemva kwalokho kuphinde kusungulwe indawo zokufundela lumsebenzi ezatholiswa abasekhaya ngemva kokuba ingcwethi kanye labaqondisi sebeqedile sebegqibe izifundo zabo kulomsebenzi kwelemelika. Lapho-ke sebephindele ekhaya kwele Indonesia, kule ndawo ezinhlanu eziqutshwa umsebenzi wokuthiya inhlanzi kulelo lizwe ezisekhunjini lolwandle ezibalisa iSamudera Bungus, SS West Sumatra, Samudera Nizam, ese Jakarta, Samudera Bitung engenyakatho kwele Sulawesi, kube le Nusantara Amboni ese Maluku, nganye le Nusantara Pelabuhan Ratu yonake enge West Java. Ele Melika liphathisa kulomsebenzi ngezigidi phose ezingamashumi amane amadola, $39 million, lisebenzisa uhlangothi lwayo olwe-USAID ukuphathisa uhulumende wele Indonesia emadolobheni wonke asekhunjini lolwandle. Umqondisi wohlangothi lobudlelwano bamazwe omabili kwele Melika uShajada Fez Brian McFeeters uthi yena, siyaziqhenya thina abeMelika ngobudlelwano obukhona phakathi kwethu lele Indonesia kulomsebenzi wokulwisana lokuthiywa kwenhlanzi okungekho emthetheni kanye lokuthengiswa kwazo kwamanye amazwe. Ngaleyo ndlela, ele Indonesia liza kwenelisa ukulondoloza izigidi lezigidi zamadola yenzuzo elahlekelwa yiyo okwakhathesi ngenxa yamasela la athiya lokuthengisa inhlanzi kwamanye amazwe okungekho emthethweni. Wona umnotho walelo lizwe uthembele kulumsebenzi.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Hayi, isikhathi kasisavumi, bakithi sesehlukana. Igama lami nguChris Gande, lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.